eNdebele.
Livuka nje 7 ngolesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC Mnumzana Nelson Chamisa uzethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo selizwe kusasa ngesikhathi abalandeli bakhe sebesola ubukhokheli bakhe.
Babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bephinda into eyabangenisa esihitsheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe, bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe.
Izikolo zivulwa kusasa. Ngiyaphinda njalo, izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze baye emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemitshoko.
Ngingabathola labo abantu bayebekhona ngoba vele badla khonapho. Ngivele abasozi baphangisa ukuthi bafike nje esikolo basebenza.
Umthethwandaba wala ukupha amashurugwi angamashumi amane azama ukususa abanye bawo esitokisini seGokwe ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso sebhayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC Mnumzana Nelson Chamisa ukhangelele ukwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe kusasa, State of the Nation Address, kumbe sona ngamafitshane. Umbiko lo uzaphatha indubo uZulu ahlangana lazo ezigoqela ukutshabalala komnotho welizwe osokulethele inengi ubunzima obukhulu. Lumbiko uza ngesikhathi abanye besithi oke wabanga umlamlankuzi kudaba lweZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki kumele aphenduke elizweni ngokuphangisa azephendla ukukhulumisana phakathi kukamongameli webandla leMDC uMnumzana Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Umbeki uke wahlangana lababili laba kunye lenye inkokheli yezombusazwe eHarare ngompalakazi wathembisa ukuphenduka njalo elizweni linyanga. Inkulumo ezakhokhelwa ngumbeki ngomnyaka ka-2008 zadala ukubunjwa kukahulumende wenkazatho phakathi kwebandla leMDC lele ZANU-PF. Bakhona sebesola inkokheli yeMDC ukuthi ayila bukhokheli obuqotho ngoba kade yathembisa ukuthi izathatha amanyathelo okubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungisise ukuhluphayo elizweni, kodwa lokhu emadolonzima. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana, wambuza ukuthi ubona inkulumo ezintsha lezi ziphumelela na.
Inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kukamgabelo Morgan Tsvangirai loMtambara, okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho. Sebeginyile baphelelwa ngumlomo, baphelelwa langamandla phakathi. IZANU yathola ithuba lokuphefumula lokuthi khukhumale ikhule ibe yilokho esiyikhokhona. Ngakho babe beyizula abeZimbabwe nxa bengabuyela bephinda into eyabangenisa esihitsheleni abasaziyo lokuthi sithetha kanjani. Inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe, bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo eliseZimbabwe. Abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest. Hayi lokho esesikubona lokwenziwa eZimbabwe ukuthi bathi bengaprotesti bethi siyathatha amalanga amabili, siyathatha amalanga amathathu. Kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni, kungabi lo muntu emsebenzini. Lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni. Ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa.
Kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasosha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esitaladeni abantu kodwa badutshulwa babulawa. Abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu.
Inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo ukuthi benze imbuthano bethu abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla. Abakwamanye amazwe anjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini. Bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labathuphi alikho lokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa. Akusake kwenzakale khonokho kodwa ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani. Lokhana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise uchuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu beqine bebuyele emsebenzini.
Kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi ikomanyano wePollard.
Hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungula ngihlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esikhalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika maye sihlisa inkwasana ngoba akubali inani lamavoti abawatholileyo laba bakupolati ukhangele la mandla abalawo njengenkokheli akunalutho laye ubabumnakagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu ukuthi abolise umhlaba ukuthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphikisayo ngamandlwane lawana abantu bezimbabwe okungamelanga bawathathe ngokuzotha kuyadlalwa laphana.
Lo-ke ngumnumzana Dinizulu macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izikolo zivulwa lamhlanje. Ababalisi besithi kabasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba kabalayo imali yokugada amabhasi lemichova. Bathi uhulumende kumele engezelele iholo labo lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475 ukuze benelise ukunakekela imdeni yabo. Uhulumende yena uthi akalayo limali. Ngolwesihlanu idalele Apex Council elimanyanisa izisebenzi zikahulumende lomqatshi libe lomhlangano lapho uhulumende athembise ukukhwezela izisebenzi iholo nesilinganiso esiphindwe kabili kodwa izisebenzi zasitshaya phansi ngenduku zathi ngeke zamukele limali ngoba iyabe ilokhu ingafiki kusilinganiso samadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo uthe izisebenzi zikahulumende zizaphiwa imali engange RTGS $400 ngamunye ezangezelela iholo lezisebenzi kodwa zona zala ukwamukela imali zathi lutshwana kakhulu. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zithi zilako ukukhalala umsebenzi ngobunengi phezu kodaba olufanayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kumbe izimtha ngamafitshane umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo usumuki kakhulu ukwedlula lapho esiqede sikhona umnyaka odlulileyo oka-2019. So ababalisi abaningi basinike umbiko nalowo ukuthi athi nohambe emisebenzini kuyathekisina. Abaningi abaye emaphandleni bayakhuluma khonokho ukuthi kanti shuwa singahamba njani, kanti pho singagada sihambe njani emsebenzini. Wona umumo wezinto unzima kangaka. So esizakubona-ke yukuthi ababalisi abaningi yaze sihluleke ukuthi baye emsebenzini. Yebo bangaba khona abanye abalutshwane ngoba abanye vele bayahlala khonapho ezikolo kumbe abanye nako balokungama-projects ababuyenzayo bathole inzuzo elutshwane. So ningabathola labo abantu bayebekhona ngoba vele badla khonapho. Ubuningi vele abasoze bakwanisa ukuthi bafike nje esikolo basebenze. So ubunzima lokhu sokukhona ukuthi izini amalanga amabili, amalanga amathathu esiqine sizama ukuthi siye emsebenzini lo nyaka kukhanya ukuthi hayi abantu abaningi sebekhathele sibili. Xa sikhanyele thina ukuthi umnyaka odlulileyo sincedwe yini, sike sayenza i-research sibili sabona ukuthi abantu abaningi bancedwe yikukwereta izihlobo zabo, abangane babo bebe bancedisa. So esikubona khathesi ukuthi wonke uyakhala i-school fees ibuyelayo yaba ngeyinto esabekayo. Ama-school fees sedula kakhulu and lokho kuphambanise umuntu wonke.
I-Apex Council ibikhangelelwe ukuhlangana kuliviki ikhuluma ngodaba lweholo lolu kubana liqhubekela phambili njani njengezisebenzi zikahulumende. Isihlangene yini?
I-Apex Council isihlangene. So sikhuluma nje ilanga lonke sibe sisemhlanganeni we-Apex Council. So layo i-Apex Council isikhiphile umbono wayo, sebebhalile-ke iphepha elichasisa khona ngesiNgisi sibe sikhuluma nge-incapacitation ukuthi khathesi-ke incapacitation leyana it's very severe, it's chronic. So ke bavumelane khonokho amahlanganiso wonke bavumelane khonokho ukuthi hayi ubunzima lobu buzasiphambanisa ukuthi izikole zivulwe kuhle, buzasiphambanisa ukuthi ababalisi bahlale ezikole basebenze. So umuntu wonke sevumelane khonokho ukuthi incapacitation ubunzima lobu sobugcine kakhulu.
Singathi yiso isinqumo eliphume laso, asikho yine sokuthi njengoba lingelayo imali sokuyikukhalala umsebenzi kwezisebenzi zonke zikahulumende?
Hayi, kayisikho khonoko ukukhalala umsebenzi ngoba into eyokukhalala umsebenzi iyachiyana lento yokuthi izisebenzi zifuna ukuthi ziye emsebenzini, zithanda kakhulu ukuthi ziye emsebenzini, kodwa izisebenzi sezigcina-ke sele ukuthi kanti imali yokuthi siye emsebenzini sizayithola ngapho. So lokhu kuyathiyana, kuyayisikho kukhalala umsebenzi. Sikucasise sokhulume nohulumende, sibacasisele ukuthi kunzima kunjani, bona bagijigijime balungisele into thina siyesebenzi.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimbabwe Teachers Association kumbe Zimta ngamafitshane, ubexoxa ecingweni leStudio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umthethwandaba wale ukupha amashurugwi kumbe otsheketsha asebe yazwakala ngokuthi ngudlwangu bezithi bona ngamashurugwi abangamachumi amane abazama ukususa abanye babo esitokisini segogwe ngeviki edluleyo. Umthethwandaba walile ukubapha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sale. Umanji wegogwe umnumzana Masiona Short Game uthe bengaphiwa ibail amashurugwi la balakho ukubaleka elizweni. Iphepha ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe uCaroline Ngwenya wamsiphuna inwele. Kodwa uNcube uthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe emthele ngebhakede eligcwele umchemo. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya-ke ezandleni zenu balaleli bethu kumazwi eliwathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ayi, sanibonani zihlobo, amagumba amane lapha elikhona. Umfana kaMlondo lo khona lapha eGoli njalo. Ngibuhlungu kakhulu ngendaba yenzakala eMpuku. Ukuthi babasithathayo belo zwelo labantu babo. Nelizwe lobuzima kangaka. Ube babambisana nabantu. Ngoba abantu bevele behluleka bexakeka kanjena. Inkukhu uma izathengiswa nge-black market yona isenzwa futhi eZimbabwe i-product eZimbabwe. Kuthi uthi iphuma njani e-national food. Kunobona kumele ube ubhekisiswe. Kanti asinawo ama-leaders khona lapho emaphathini wethu o-MDC. Alamandla ukuthi bakhona ukulawula into ezinjalo ukuthi kwesinye isikhathi. Kuke kube into elelwa ngabantu ngoba sengibona ngathi sokompunze endleleni. Lokhu kwakhulunywa ngoShaka ukuthi leli lizwe seliyabuswa zinyoni. Ngathi sengiyakubona noma kwenzeka ngakazalo noma kwakhulunywa ngakazalo. Ngoba lokhu kubuhlungu kakhulu. Sesitsho nakho khonokho kwabotitsha labo kuthiwa oticha bahola ama-1000 bona. Umuntu onguyofundisa bona opresident nawonke abantu kuze sifike emazinyeni asiyabe sinyeni. Okunye mbona athi lathi kwesinye isikhathi sokumele sitshintsheni ukwenza. Sesiyesabe kwazi kwaba kakhulu. Ngike ngizethi ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe uJehova sesithathe ulolu hambo lwama-Israelites ukuthi lwathatha 40 years. Sesilinde phela yena uMoses ukuthi ayifike ajoyinane nabo Aaron nabo Caleb. Ngoba mbona ngathi i-40 years ikwanile. Ngiyathemba ukuthi bazosikhipha ama-50. Asiqinene edolweni. Amalidethi nawabe namandla. Inkosi uSisi.
Ye, sanibonani balaleli be-Studio 7 yona. Khulumayo umndeni laphaya. Okusemoyeni wami okungiphatha kubi kakhulu. Ipha izikolo ziyavuma kusasa. Mina ngilo mntwana manje oya ku-Form 1. Lo mntwana oya ku-Grade 1. Lo mntwana oya ku-Grade 4. Lo mntwana oya ku-Grade 5. Lo mntwana oya ku-Form 2. Bonke la bantwana engikhuluma ngabantwana bafanele ukuthi babhadale. Mhlambe yami ngimali ngihlezi khonapha ekhaya eZimbabwe. Ngumachayinyoka nje ngihlale ekhaya. Kula la peace job, kula la lutho, kula lani lani. Kodwa uma kukhulunywa ngendaba zesikole vele njenganamanje ngihlalele sengiyitshela nje ukuthi loya ku-Form 1 uyayeka isikole. Oya ku-Grade 1 maybe uzahamba. But into ekhona ikho ngumqubo. Ayikho nje imali yokubhadala ngitsho nencane, ayikho ngitsho. So yikho kungiphethe kabe emoyeni wami ukuhle.
Basakazi abahle siyalibingelela. Mina ngiseGoli ngokubambabamba kungamatohwanyana. Hhayi abantwana esikolweni abaya kula lutho. Abantwana abaya esikolweni angazi ukuthi sizoyenza njani. Abantu bethu abasoze bafunde ngendaba kamnanga kwalowo ongalasizo laphana eZimbabwe. Asikwazi ukuthi singamthini. Hhayi siswele lokuthi singamthini lwani ubaba. Akula zula, akula lutha, akula school fees kuyakhupha, yonke into nje. Akula nto ehambayo kulelani lizwe. Hayi mina sisakwazi ukuthi simenzeni umnanga kwabakithi, sisakwazi shame. Asilala amazwi ukuthi sikhulume. Siyaphelelwa silapha. Sesizintandane nje laseGoli lapha sesingathi thina sisasakhithike emoyeni asilalizwe. Asilazi lizwe elinjeyana thina eliyangisayo elinjeya. Kubuhlungu. Sesidlula ngamanye amazwe abafana labo Zambia labo Namibia baze babe ngcono abanye abantu baka babeyodinga imisebenzi eNamibia nakubo Zambia kushiwa iZimbabwe yakhithika yaba nje ngendaba yabomnanga kwashuwa. Akula nje lala amazwe phela la awakhe angasincedisa sabe lokhu esikhuluma kuphela sikhuluma kuphela lo-2020 azaphele. Ayikho nje kubuhlungu lokhu, kubuhlungu kakhulu. 2020 uzazaphele layi kufane kulokhe kunje abantu abethu abafundi abantu abethu besibathathe sibalethe ngapha futhi eGoli kungcono. Sicabanga ubabuthi abantu abethu sibalethe ngapha eGoli ngcono kakhulu. Sohlupheka labantu abethu sale ngwala abantwana khona leZimbabwe yakhona leyo ngoba kula ncedo.
Linjani balaleli be-Studio 7, mina igama ngukabadela la. Into engingayisho lami lapha izano PF kayiyeke ukuthi ibilokhu itshela amaChina ukuthi bebuye bezosebenzisana bazothola uncedo from eChina. Hey, what iChina ilaphana ukuzokhuquluza wonke umnotho weZimbabwe. Banjalo amaChina siyabazi ngezinto zabo ezingaqinanga. Khonapha manje babhizi sebegcwele iZimbabwe yonke bazothatha yonke lento ikhona, platinum, gold, yonke into ekhona bazobayithatha amaChina. Within 5 to 6 years baye beqede yonke into, akula nto ezohlala ikhona. Ezosala ikhona mase besukile bona. AmaChina ngabantu abangalancedo. And ngimbonge njalo ukuthi lo ndoda wezano lo osevuma ukuthi bayenza iphutha bakhutha ugatsha ekutheni beqondise izinto especially sibeqala ukutshintsha izimali from US dollar beletha idollar labo leli phepha labo le bond ngabe baziqondanisa ngendlela eright at least uyavuma uyabona ukuthi mayethi bakhutha ugatsha vele bahlala bekhutha ugatsha vele ngoba vele azange bekhethwe ngabantu bahlala betsho kanjalo kuphela bekhutha ugatsha kuphela. So hlala kuphela sikhala kuphela ngabantu abangafundanga lapha.
Balaleli livunga njani? Hayi, thina siyavunga nabasakazi. Hayi, kweze esikolo bakithi besicela ukuthi uhulumende ngenele. Kakhulu ezikolo ze-government, i-prize ihlale nje kube nalana endala ngoba bakithi kunzima. Kunzima nzima nzima ukuthi asikwazi ukuthi singabambanga abantwana bazahlala ikhulumende sisolithi sibeka hlale sabantwana sicela sibili isandla sayo njengoba ijile ukuthi isikolo akufuzanga zikhwezwe kayilalelwe bakithi hathi izikolo zayo ingakhuluma kayilalelwe ngoba hayi kunzima ukutshajwa imali vele ngekho. Ngisho shua siyafisa abantwana befunda. Sicela isandla sayo sibe khona. Ngiyabonga magesi.
Salubonani kustudio 7. Igama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngegovernment yakithi, igovernment yeZimbabwe le ezanu le. Bacabangani ma kusasa kuthiwa kuvula isikolo, amateacher aboleka imali zokuya emsebenzini, abala mali. Abantwana babo babhadalanga i-school fees but uthi abasebenzela uhulumente. Ingasabali amatitsha kuphela, wonke umuntu nje osebenzela ugovernment. Uma bengakwazi ukunakekela izisebenzi zabo. Ngike ngabona enye i-headline isibusiswe moya ukuthi wonke umuntu ofisa uku-apply umsebenzi eZimbabwe ezo-aplayekha uphi umsebenzi abantu abaseZimbabwe ehlule ukuthola umsebenzi. Sala abantu badlala ngey'moto zabantu.
Hayi bantu abahle be-Studio 7 ninjani? Mina ngusibanda sibebela siyathaba ngenyuzi elisipha zona undiluted news nopropaganda inyuzi ezizwakala sithi inkosi ibe nani eliphathise kungekho lina ngeke sithole inyuzi ezikodwa ngoba ezethu ngapha ekhaya ngiqala ziphekwe zilungise ukubana zibeke uhulumente obusayo esimeni esingani sihle ukuthi ozizwayo lozibalayo abone ingani uhulumente uright wenza kahle njalo ulabantu enhliziyweni kanti yena uyozenzela yena okwakhe ukubana azisuthisela lapho kwelinye ilanga bake beba ngabantu baye kuba zinyamazana ngoba lokho ababenza naye kunyamazana njengamanje bathi thina abantu kwi-teslin esifanele impidi bona ibabenyana. So kuhle kucaca ukuthi hhayi uhulumende wakhona uvele uyazicabangela ngokwakhe kanandaba nomuntu ngoba vele ngabe kwangamuntu esihlalweni ezibheki anganandaba nomuntu. Siyabonga ngosini parties.
Siyabonga labo ke yibo abalaleli bethu abanelise ukusithumela imilayezelo yabo ye WhatsApp 0246503 18. Ngiyaphinda njalo inombolo +1 202 phansi kwe 2 minutes lingathuki njalo likhulume nje elikuzwayo enhlizweni zenu kodwa lingathuki. Siyabonga. Okwamanje ke esikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuzamazama komhlaba i-earthquake okuthiye ele Puerto Rico kulichaye waba lomonakalo omkhulu kakhulu kwalimala abantu kwafa lomuntu oyedwa. Umongameli wakwele South Korea uMnumzana Moon Jae-in uthi kumele kukhunyiswane umlotha lele North Korea. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Usomlomo wedale lephalamende ngapha kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi uzaqhubela amaphepha okuthonisa umongameli Trump edale leSenate kuyona le iviki. Esithi ube wabambile la maphepha ngoba kumele kulungisiswe ezinye indaba ezimqoka ezifana lokuthi kube labafakazi. Umongameli Trump uthi uzasebenzisa amandla akhe wonke awaphiwa mele baphe ubufakazi edale okuyikho okufunwa nguPelosi lamalunga amaDemocrats. Kubikwa esekhona lawo amalunga ebandla lemaRepublicans labo abathi hayi kumele abafakazi babe khona kuqala likamongameli Trump elokufumbathisa umongameli wakhe le Ukraine. Sukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yalapha kunzima ukuthi kuzakuya ngakho, kukhanya ukuthi kuzawuba njani. Ngoba kukhanya lezi zindala zombili, amahlandla wonke, amacele wonke akhanya khanya lawo efuna ukuthi edweba phansi. Abethi ukuthi-ke balamandla ke khona ngalo Mitch McConnell.
Ye, kodwa siyabona ukubana umongameli Trump uyala yena ukuthi kube labafakazi. Useze wakhuluma yena wathi nxa
akutsho ukuthi kasazi ukuthi umthetho uzakuthini, kasazi ukuthi khona umthetho ozakuthini lapho. Ngoba
ye manje nxa ukhala ukufihla umnumzana Trump nxa eyabe yalela ukuthi abanye bafakazi,
akutsho ukuthi kukhona. Ngoba njengoba esala kutsho ukuthi kukhona phela. Aluba engalalisa lifihlayo bengazi ukuthi azame ukuthi abavimbele ngaleyo ndlela. Kodwa nxa kunjalo kusho ukuthi ukhona akovimbayo.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type to bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous,
my funny le cherry yakho yami cherry inhle ye ingoma kamsizi K isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ukubana liyenelisa ukuthi lizwe ezinye njalo indaba ngo-7:30 ntambama kumbe singadibana njalo sikhathi sinye 6:30 kusasa. Igama lami nguChris Gande ngilifisela usuku oluhle asidibaneni njalo.
Mangwana nakanaka tereri.